Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni le Victoria Falls njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Yakwazi ukuthi udubule kwegesi, udubule kwamafutha, azingiyilisa olukethi. Kukhulunywe ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobuyele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela oyeqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namhla edolobheni le-Victoria Falls njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumente. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale umnumzana Joel Gabuza usichasisela okuningi.
Hayi umhlangano kumuhle sibi, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isakwe ubhajethi lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izwayifakiwe ngokuphezu wonke abantu bafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa so lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi kele kusheshe ukuvele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona uzwane ukuthi thina sithile. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Siyakwazi ukuthi udubule kwagesi, udubule kwamafutha, azingiyilisa olukhethi. So kukhulunywe ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobuyele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubule ungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubule kube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, ikariba ila manzi. Then sisakele ukuthi iwanga ihlale ifile ngama-generator asemadala la. Esanyati le mnyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuza ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenerator magesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngona sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele iindawo zabosola ezelanga ngoba loku tshiphile akuningi kwakhiwa ifoke uthenga ama-solar panels ufake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi ugaye amagesi. and it's in a state now one minister into la asithi the province sifake 50 megawatts yamagetsi esingawa-generator ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagetsi. So kungasinceda ngoba kuzabhusta amagetsi, kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje, ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagetsi abaningi. Lezo zithi kukhona abanemali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko esibhadalwa ngamuntu ewodwa ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole bechiphile, then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube lama-differences. Kuningi njalo esikutshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lapha eZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagetsi lezo mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile, and i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomithi ebona ngamandla amagetsi e-Energy Committee, sixoxelaye ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayona le inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangutya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni, njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe-ke ngemali le entsha ebuyayo, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengacilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona, babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi, ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba le ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo, ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi, ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana, kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani bobaba Ncube loma Ncube bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo iZimbabwe dollar ababeyikhuluma ngayo. ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhatshana izaletha ubungcono sibili, kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngezibank ebekumele idinga abanye amacebo akokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba kugqibo esilalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sinyele ebantwini kodwa ayikho kuma-bank, so ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu bayabefuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Bona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama ukuyitshintsha ungasebenza ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Umsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
njengoku lijembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwezothando, hambe abafana bakulezi nsuku baluthola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha. Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu,
kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kade sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngaso ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lezi Madube kulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku lamankazana amanye phela la seshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasozokusebenzisa?
Ungakhale ngani ulomakhala ekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu. Hhayi akuzeli ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ngaphonga ukuthi hhayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni nalana akudala yimaybe but hhayi angiboni kusiza njalo.
Ye ungani kuona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khona kokuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kwini khonoko kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe. Kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-two alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lishele igonywe khona ngale makuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjwe mayathe semvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siqede
Madube kuvele kwakumnandi kangalani ukushelwa nje lijaga lapho
nasemthonjeni awumnandi kiwa awumnandi kiwe ngicamba manga hayi kwakumnandi sasithulu lalezihlahla lakho uphulule uphulule size siphele amahlamba noma uhambo la ubeshuwa fikile ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kunkwani ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangkhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje kwalezi nsuku loku efacebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba ukuqale nje kanjalo so yinto nje vele ithole masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenza into zeshoshoshayo noma ungelayo ifoni sizakuza ufosi sidinge naleyo ingene kubosocial la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ye ayaphosa amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu yomdlulo bayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana nabo selefosi
baphosa besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-inbox khona kubeyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamba nabancane abafana sibili akuze lokuthi ungaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengoma
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazane asekhona ngiyakuzwa ukuthi akhona azishelelayo langendlela aba-inboxa nakhona bakhona abanye aba-inboxa bele intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi la bantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleka
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu
Yebo 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 mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo bhutunyeni.
Ngiyabonga buti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithinteni udaba olukhona egodweni namhla. Awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy. Luhlelo olwasungulwa yiBritish Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele access of social media bengathi iConnect Hub bayithola kulokhu zenu ku Facebook ubo Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network. Uyakwanisa ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. Because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali nokuraise imali so ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani into ezinjalo
awungitshele Nigel libanka-ke abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakhonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwaziyo kobulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazweni athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana labo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe uthula ngceda kakhulu ngoba la mnyaka ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na.
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abatsha bala access to ukubona ama opportunities ona la. Because ama opportunities ona la anceda ukuthi abantu bezigqithe imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nacho, qhiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda ukuyencourage ama youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga out ama opportunities, sizigqithe ama opportunities. Singene kuko internet ngedata leyo itholayo na uzama ukuthi udinga ungama opportunities to apply.
Nigel ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugciba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa yi Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu budi ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga budi Mike.
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga le Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mtswakazo mohle. Bye bye.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo uvuselela umoya.
Igudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathe kuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayikwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye. Kuthi ukuthi akulalutho oluzabehlula. Nyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe. Kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika. Ngokwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe inhlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Indlela okwakhiwa ngakho isizwe. Ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu. Ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulo buyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na. Kungasetshenzwa abantu bebambene, akulalutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bekuzindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibe ngutshekelo bhanqa 1-1. Iyada yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Kariba yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Njisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iBoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Ukhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.